sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumvimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi ukuthi lapha siphila labahuquluzi benotho, so laba abantu badla mgani munye bota mlilo wano wamabhela, so kakula owanelisa ukuthi akhondele omunye uwona.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanazi amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January noFebruary ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze impatalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo le-dizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathintambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo engowe-MDC ukuze sizwe okunengi okukhulunywe kuleli dale.
Uminister Nzenza lo uthi uzayihambisa kuminister weSera. So sazama ukuthi senza ama-supplementary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Bengiwonavundisa wasesukumata nxa kunjalo ngangcono uminister asenzele i-ministry of statement. So leyo sesiwamelela leyo ministry of statement yangkhona leyo. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu kuleli lishe abalima igwayi bathatha igwayi lalo labo bayethengisa kuma-auction floors lithengwa ngemali yeMelika esithi i-US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation bo-RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokho njengoba umuntu uthengisela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani linganiki leyo mali? U-deputy minister wathi yena umthetho wakuleli lishe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So yimali ezamele ibhadale nxa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lishe. Sathi thina kakuda kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje sila magalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthengwa khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanika ama-RTGS? Bathihano lukhona kwehlukene ngoba siyenzela ama-ambasada lezethekeli kanjani njani. Sesathi sithi zuzu ukuthi singani zami siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-minister of statement. Sasuka lapho sasesibuza ngedaba lamafutha i-diesel ngepetrol ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifosa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. Asilachoyisi ukuthi uwasebenzise umbe ungawasebenzisi. Mina besifosa ukuthi siyenze njalo ngoba sokulalawo kuthiwa ngama-cartels abayibo asebebambe umkhono wakuleli lishe. Manithi wena umuntu ozasinika i-minister of statement.
Manje wona lawo ma statement le wakhangelele ukuthi azaphiwa nini?
Siwakhangelele ukuthi kusasa abanye babo bazasiphathela, nxa bazathola isikhathi ukuthi babhale. So sesizakwenza ukuthi kusasa ke bangabuya lawo lapho esazama khona yethu sicubungule sifake imibono kade sizama ukuthi siyifake ungayikwenza leyo ministeria ukwenza ukuthi nxa sebuya abuye ephindiwe. Kodwa kusenani nanxa bezamile ukuthi basalise ukuthi sizama ukwenza lokho.
Kanti vele lona udaba lwama-cartel sesike sezwe isikhathi esiningi kukhulunywa ngalo. Kungani kathi lungapheli udubo lwangikhona abantu bakhona bonabo kuthiwa yibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenzayo le?
Kumele sibe kwazi phela lapha sidila labahuquluzi benotho. So laba abantu badla mkani munye botamulile one wamasela. So kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye wona ngoba bangakhombelana omunye la uzamkhombela omunye la emkhombeni sizowuchitheka isishiya badla bonke laba bantu.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla lezanu-PF, abanye bathi eMelika lenze kuhle ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe belokhe bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi akusiloqiniso ukuthi eleZimbabwe alikalethi inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezivangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embikwena wethu le izolo umoya uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abaningi ebalisa owe-ayibhali wePhosa, njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho ezaguqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo, bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe ehamba ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumele somkhokheli webandla le-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yathetshelwayo kwadlula udaba lwegugurahundi, besingasakwazi thina ukuthi masayana nje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January no-February ka-2019 amasotsha asengemthetho wawowodwa. Le ndaba ze-economy sezikuthiwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi, ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela, kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwa ngakho.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho, kungani uhulumende ekuphika?
Hayi, vele uhulumende lo uyazakala phela. Angithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathini amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe, bathi bona hayi bo akwenzakali lokho, it's not a coup, baphise ilizwe nzima ngokuphambama ngayo.
Ungathi eleMelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ubona ilizwe linemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu mahlayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana nokuthi ilizwe le-America licabange ngendlela esicabanga ngayo thina. Ngibona ngami iZimbabwe nxa ifuna ukudlulana le-America le-America fanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo, njalo yenza isuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
Ilizwe le-America kalicathangela i-MDC liyazicabangela, ilizwe elile ama-deliberative bodies amaningi kakhulu, njalo elilungisa amapholisa ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. embona ngani ilizwe la America ngeke libe ilizwe lithunywa ukuthi lenze ukuthi ngeke kuthandaye nxa kuyukuthi abantu bezalo bacabanga ukuthi MDC kumbe uPresident Dlamini ngoyela amandla amakhulu kakhulu ukuthi uyatshela amanye amazwe ukwenza sabamchithe kakabo uSalini Sibiyo ngoba nxa namandla angawo ngibona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu njengelizwe
sibonile njalo umanyano weSADC lowe African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule isijeziso asethisa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo.
Sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka njengathesi. Sibonile u-ambassador weSouth Africa kweleZimbabwe sithi yena no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweleZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezivumakalayo njalo zingathuthukisa isizwe. Mangani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika nxa kuyikuthi engazama ukuthi abesizane PF kwenza ukuthi la manye amazwe anjengabo-America labo-Britain labo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe iZANU-PF.
Kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma kohlukeneyo?
Ngabathanda ukutshelana amaqiniso.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uZulu ohlala duzane le-trade fair lasePaperfields amanzi andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuse lowe-trade fair idlule. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sexwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha oweBlack Market ukuthi bachiyanela lomkhuba. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngu-Studio 7 ngisimayethu igama lami. Yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiyo noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa sikhona ukuthi sizibuyelele lati ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingala-currency yayo liba yi-problem. Nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurandi kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophele kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzibuse kahle khona siyathola okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga. Ngiyabonga bafowethu.
Kuqala ngithangulikingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo nguRubeni Kadlamini ngisekhize esigabeni semakwati lesicelo ngisicela ukuthi ngike ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngaba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokhu ngiza kubuza. Ngijala uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo hambe suka isuka ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo hambe shiwa kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngabi mbe siyayidobha ngabi. Pho-ke into esasilwela kusimithi asisayazi phila ngoba lokhu sokusiba wese. Ngicela ukuba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali leyi ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yemadobho. Ngiyabonga uyophela emfuna kube ngomafithane.
Salbonani balaleli labasakazi abahle, siyabonga ngezindaba lesi sinika zona. Ngisho ubona ukuthi nana izani isana le MTC izama ukuthi ibandla lika MTC lingabikhona njengezapho elakwenza kuzapho yikho ekwenza kwe-MTC zonke lezi zindawo kuthiwa ukuthiwa iyahlukuluzwa abancane bayenza udlakela kula nto enjalo yenza udlakela abantu belokuzini ngaphandle bebangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe kodwa kwe-MTC hhayi ayilanto eyenzayoende zama nje ukukhulula abantu ngoba abantu abakhululekanga eMbabwe baboshiwe ukuthi ngenxa yabantu bengazibona ukuthi baboshele kanjani.
Njani basakazibamba Studio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi lethuba elithanda ukuthi lisinikeze lona. Siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, enilapha eGoli ngokuhlala ngokuzalwa ngizalwa enkaya le eGonya. Namhlanje basakazi bami, into engithanda ukuthi ngiyisondeze kakhulu esuke kuyobuhlungu nobuhlungu nakubani ongiyo umuntu wonke nje ozazi ethi ngunkona unomfowabo osemncane obunomzali ngezinye indlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000 singabali bona kodwa labanye abama kodwa kuyandeke kakhulu ngabama 90 labo 2000 izibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi ithabalelisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza iy'ngane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayizifofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu ilizwe elingana-order nje ongawonthi abantwana bahlala bechochobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle befika bethola leyo nkululeko imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya besuka bethi abazali babo bethi bayadinga imisebenzi nesimo seZimbabwe besuke mhlawumbe umntwana wabo 2000 kambe uneminyaka emingaki noma umntwana wabo 90 something besuka bezodinga umsebenzi la eSouth Africa. Ma befika lapho abantwana labo umsebenzi kusuke ube nzima ukuthi awuthole ngoba usemncane omunye wangikhona la yebo abanye bayawuthola abanye kuba ma yonto engawutholi utshayisana negenga le encane futhi igenga le enye encane eyalapha eSouth Africa abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi abanye lapho ungabheka lapho endaweni zabo-hibro babhizi labo abafana mayimoto zidlula lapha kukilem mayimoto irojise ispeed kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasteleni ezimoto uma uvula ifastela nje ayizompola bekhona. So yizinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kwi-youth bethi kunkona mayisiyenza ma-youth league wathi enze zenzakalayo zona lezo ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliva isizwe ngoba ikuyibo isizwe sakusasa kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakuze ubunzima umthetho yabadala kumele ibakhulise beze bebe ngamadoda kumbe bebe abafazi bakusasa ngoba abanye bamithe egoli lapha ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo kuyakutshela amanye amagama anzima kokuncane.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lesithathu phakathi komnyaka olusanda kuqhutshwa kwele Israel luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazato okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
ngokutsho kombiko ethule lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalitshumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zinto kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalitshumi egade labanye indizamchina, wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igciwane leli selingene kwabaningi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Ukuhlolwa konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ikuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Ye, khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomelesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalitshumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland uMnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana nge-response yehulumende, bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus, sibekwazi njenge-public ama-symptoms lokuthi singenza njani nxa singabona sengani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response yehulumende, kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland khanya ngani lokuthule, asilama case ngapha amaningi. So things of life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma lonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba siyethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama-shortage. And bengikhuluma lesikolo somntwana uthi ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so on.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angilama figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and its ama stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last ama viki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to China layo iza kuwa significantly. Kodwa ngiyabona futhi China bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yini coronavirus as it was eChina. So maybe the impact the economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imshina yethu yalile kodwa lamhlanje ngilitshelile ukuba nasizoba siphezu kwayo lindaba sibone kulobani ke lapha nakulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena Cartelza evil kuzoba lomphumi mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile msakazi sivukile empumi. Chamsa Chabalala utona libukanjani msakazi labalaleli watching from Joburg emzansi siyabonga Chabalala. Joseph Nyathi utona libukanjani msakazi labalandeli izano libandla elilobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha iwo aphetheyo abantu bayadubeka ngumdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena, these guys only enjoy to be online always. I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha u Land Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile. Selimnyama ehlabela ke kamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli beStudio 7 kumakumbi omane womhlaba sithi inkosi mayililondoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane wecoronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebesihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. Lanxa uhulumende esola eMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwanele ke olivalelisayo ngontungamilinkomo, ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngowa-fast-7. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili, isiqalile impela viki. Litshone kuhle.